sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
isithi phansi-ke indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhuyana, ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni, abanye babo besithi bathwele nzima.
Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo, njalo balobise, babhalise, bazakale.
I-council yakoBulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. I-commission ehlolisisa okwenzakala ku-council yeHarare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni, abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye leyelizwe, okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo yikuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold, bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athwele nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexotshe umsebenzi izisebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Incwethi kwezomnotho zithi ukudonsa nzima zithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kweZig lokunye. Sixoxe ngodaba lolu nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi council isusa abantu abathengisela emgwaqweni, kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu i-continue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu ethengisa enjalo, isithi council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhuyana, ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali, imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhuyana, ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani, ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwode ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesi-ke kakhulu, ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela e-South Africa. Nxa ufika eboda, ufika eboda bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hhayi lezi sungadlula lazo ngezeribhethi kumbe ubhadalise leyo juthi oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusika futhi le roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisetshwa sezikhonsukethwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kasodolobho olakoBulawayo.
Lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi abantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngapha endaweni ezisemthethweni ikho ke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke esikufunayo ukuthi kube le-order edolobheni kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo abanye phambi kwezindlu zabantu kusuka ke kube yibuchapho obukhulu kungasahambeka edolobheni kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo ikho ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona ke sibasusa
ye kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende ukuthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala la mabhizimusi lani lilo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho
izizathu eziningi okokuqala yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale so ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi okwesibili sifuna idolobho lihlanzeke
umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kasodolobho wakobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 se-City Hall kobulawayo kodwa umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi uyakuphikisa lokho
bona ana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abazenza ngokulama business indaba ngisho njalo ngoba amabhizinisi aqala ukuba kudala aqala ukuba ngabo ye 2000 amabhizinisi aqala ukuvala kudala kakhulu babe ngabantu abathengisayo abantu abaningi abana abavula amabhizinisi lawo sokusebenza ngabantu abaphelwe imisebenzi basibe siyazama ukuthi baqalise impilo katsha ungakhayela amakampani amaningi avalile ungakhayela sibele emuva mebhe ngabo 2010 sisiyale ebevele vala esuka esiya kwezinye indawo engavaliswa ngabantu abathengisayo ebevele inamba lawo inani lawo ebevele liphansi so ukuthi sithi khona yibavalisayo unamba nawo siqiniso yebo kukhona ababekwenza njengokuthi bahlale phambi kwezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo angenakani ukuthi kungaba yimbangela yokuthi amakampani abesevala ezimbabwe ngibona ngani akusikho yebo kumele bathengise kumele bethengisele khona bethiwe indawo lidolobho siseyelapho Bulawayo vela amanye amadolobho kwenye indawo yokuthengisela kodwa-ke ukusithi yo amakampani avala elizweni lonke mina ngibona ngani hhayi akusikho amakampani bevele evala kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini
ubona ubona zani amakampani avaliswa kuyini indaba evala kangaka
ya mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona isiphithiphithi sasenzakala elizweni abantu basuka bavala kwaswelakala bebe-investment so ngomnakano wami engxenye ikubona abantu kungasela mali elizweni sethi abavela kusela mali sosihlalini akusela mntu othenga yokuphela akusela bhizinisi asivaleni siye kwezinye izindawo bonakale yikho yimbangela yangkhona
singathi manje khonoku kube kubotshwa abathenga bethengisa impahla okuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe kuyasebenza khonoko kuyenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho
ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa anomthetho ovele ofakiwe ukhona kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakobulawayo lapho engikhona zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizokuwa lapha zebe zisuke njani bangaphi-ke lawo kumele bebengamehle bekhangele ukuthi impahla ziyavinjwa zingangeni ukuze ebebhadayela ezo mali nxa bekhona abantu abagangayo abafotshisa impahla kumele babanjwe yes kodwa-ke zizezifike zingene ezitolo kungala muntu ozibonayo hhayi ngibonakani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo ngibonakani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngaphi ukwenza ukuthi impahla zize zifike la ngoba selokhu si-treat-a ama-symptoms singadili lendikimba yendawo
lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 Good for Ikhomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobha leHarare ibikwa isivumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobha. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikhomishini le yakhethwa ngumongameli yamasomnaka kanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. Umafume wetheswa umlando wokufumbathiswa ngamankampani athiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubika waqambela ikhomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikhomishini le ihambe laye kukheli ayiphayona izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo wasesithi waphambanisa ikheli esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekhomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama rent lama rents ku council kuthela leyo imali enlutshwana ibe sisetshenziswa ngendlela engasiyo i-service esiyikhangeleleyo ku city council ingatholakali. Ingakhangela ama road ama sewage ukuthwala kwingcekeza lokunye okuningi-ningi isikhangele ukuthi i-council kumele ukuthi isebenze isincedise kakukho. Kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo akusiphathi kuhle sithi.
Kwabe zomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho kabathathe amanyathelo ophambanisayo. Itholakala ukuthi kulecala kabotshwe athonisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lwenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele ubot Cheda Commission le singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela nezisebenzi zikakhansil ama-director ukuthi siqoxe ngalo daba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi ikhansili kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela kukhansili.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kiev, Odessa lePoltava lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu, 3,000 eGoma eDRC selokhu kuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke be-M23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane le Melika uMongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathulinyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalumbono. Sixoxe lolandela zombusazwe zeMelika umnumzana Difa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi nomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlenge saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries ukuqala. Kube kuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana kufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu basefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke bayenga. Okuyinto engalunganga le i-decision leyithethwe nguDonald Trump. Esibona ukuthi aso decision kaDonald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli wase-Israel.
Amazwe afana labo Jordan labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwe la?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi kuqale kube ukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolohlupho. Kube sokusithi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube ukuthi i-SADC yiyo esondela kulolohlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le ithizweni izosiza ilizwe elikusadak. So okuyinto eyabitshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe lesisombululo sayo lento leyo andubani ukuthi yena abesebuyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani eza kwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakwazise ukuthi yena athi abantu basuke lokhana nje liphutha elikhulu alenzayo njalo into nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekuyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona ba-prepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebesebenzela ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekwelebhilitane. Uyaxokozela kubandla lezano PF kulabanye abathuma ngamele Mason Nangagwa kumele qhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazela ludaba Gibbs Dube Studio 7 uxoxele nomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula le ngxoxo.
Ukumali
ngokumangalisayo ukuthi kathi abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kathi yona izalo PF party eyiyona eyabuya le democracy iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani ngoba abantu nxa besiza ubuhlungu mbonakani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu ngoba abantu beza ubuhlungu amashopu avaliwe konke kokubi konke ongakukhumbula kukhona kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspend ukuthi indaba bekhuluma njalo
ye asikhulume njalo khona ngakhona kugolide kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu kambe sokuhamba njani sizokuthiwa-ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga ngena khonapho kolethi mzwile njalo ngosibani
iZanu-PF libandla eligayidwa yi-constitution yalo and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngenyinto ubusuthethisa uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala kwa siyakwazi ukubana vele silibandla leZanu-PF nje so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo singayicabanga ngendlela ethiyene but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esikuthi a dignified way ngesingisi ukuthi kona nxa ungazwaneli le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo especially i-leadership uthethisa i-leadership yinto vele engavunyelwayo eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo ukuthi ungathethisa vele uyabe usuzifake kusimo sokuthi kona sokumele kube lesijeziso esisize esikhona esikwehlelayo
yesiyakuzokhuluma
ukuthi mina hhayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusokucala lokwana yikho ubona even wakhangela ku-conference yethu siyayenzela lapha koBulawayo wathi kukhulunywa nge-resolution leyanda wabuzwa ngiyakhumbula uchairman wephathi umama uMshinguri wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani lakho lokhu na akula muntu owakuphikisayo sisokeni kwanaphana so thina sibhulema kuthi uma sokunjalo i-majority rule yiye eyenzakalayo
yesiyakuzwa
njalo usesekhonapho manambinjani
bekuthi
udaweni ukhuluma ngendawo yamashopu avalayo lani lani mina ngingengawukudikisisa khona kwana ngakhangela ungakhangela kathesi uhambe ko-T M ngale lama-Pick n Pay amashofu abo agcwele izinto zao zonke zikhona kodwa umsiyabo okay ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni kasiko kakhulumende asokwani ngokwe-management yabo yako-okay konakale ababuzani ntona baphatha njani izimali zabo bayenzenjani ngoba mina ngizwile ukubana phale zikweledi lama-supplier banikwa ama-90 days to pay kodwa bayabhatala yini so yabufuna usupplier abeloko ekunika izinto wena ungabhatali na
yes yakuzwa golide
lezanu-PF-uhulumende njengoba ngutshaa ndihamba kathesikoko-T M lako-Pick n Pay kugcwele kwezinto kana vele amagrosa
aphendule khonapho-ke ye
olide sikubonile e-national heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo o-Owen Muda bathi bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi kayikho ku-constitution ngisho laselizweni lo president la uyakwala khonokho ukuthi kafuni kungena kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhuzeni laba i-freedom of speech kathi i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke kodwa ebandleni lenu baba hhayi akusekho ukukhululeka baba so kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo
ye khonapho-ke golide
mhlawumbe ngawungizwanga kuhle ngithe mina abantu akumele angasilwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yotona asikwaleni sihlonipha asikuvumeni sihloniphana kuphela okwenza ukuthi umuntu azacine esefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa ukezwa amagama azikhuma kwabanye bethu labana bese bethethisa ku-social media yabo akusikho ukuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akula muntu ozawuxothela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo asoze sicabange okufana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
olidenxalo ethi yena u-vice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona ku right yini why engasabendwa lo muntu why engaxotshwa lo muntu
angizange ngike ngizwe ngike ngayilalela isi video lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma u-vice president umpanduki bebedlabela ingoma lelali khona bethi mpanduki mpanduki bazange bekhulume igama lo muntu
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma okudalele Zanu PF Central Committee lo mnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho luka 2023 lwenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezibabo. Manje abakhathala ukutshontsha ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isekelo sombuso ukuze qhubeke ahlale. Yini ayenzela abantu? Okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone. Ngoba okokuqala amabhasi, amalayitsha, lezinye izimoto zihamba imini ebusuku. Abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kule ndlala kahlekahle yini asiza ngabantu into ebambekayo ngoba siyabona nezibhedlela abantu bayafa akula mithi ezikolo bakhuphula i-school fees yonke into yabo nje angazi ngumbe yimithelo leyo usizo lwabo alwenzela abantu yimithelo leyo ayigaxwe phezu kwabantu inqwaba yamthelo akuyiyona abayitshontshayo imali yakhona abalokhu bethi 2030 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu abazama ukubuya le nto ebambekayo siyibone ukuthi yini le abathi khona 2030 bafuna kuqhubeke bayenzela abantu
ye kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle ye i-odi yami le engathi lingayidlala ngiqondisa ku-minister of finance uMthuli Ncube lo baba uChuma laphana odi yena uzaba upresident lo baba uGawule layo odi yi-minister of ku-committee ye-ZANU PF mina ngazi ukuthi iba bangama-minister njani bengakazi bebonakale ngisho la ku-top 6 kumbe ku-top 12 ma ukuthi khona e-ZANU PF ma itshintsha ubuholi noma i-organize into zobuholi kwathi kuphuma umnanga kwabe ekhipha umgabe anzangibone lo head indebele lalikhona waphana ku-top 6 yakhona lamanje ogezani babhizi kuthiwa ogezelani mbe ogezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezani bangamashona bodwa
Studio 7, Studio 7, linjani, linjani, linjani. Hayi, tina siyaphila, siyaphila. Hayi, siyabonga izihlelo zenu ezelisipha zona. Siyabonga ilo walisithi akulalo kuzeni lawe lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelayo abake besekele thina. Laba abathi ye umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina abanye. Sihleze egangeni lapha siyahawula. Besithethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli ilizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile sithwele nzima. Besithethi kwakhona ye siyamfuna. Hayi abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima. Sithwele nzima abantwana baya ezikolo baxotshwa benzwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nalo umnangagwa uright. Uright kibo abanye ayikhona kithi. Beyathi sonke abathi bona. Ngiyabonga.
Studio linjani linjani Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Afuna ukube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Unangakho kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-ovedi. Kasuke vele siyakwazi ukubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni sesidiniwe ngabo sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungelanto etshintshayo. Laba bathi iprojekti ofana aqede emnangagwa yiphi yakhona ubayakhela izindlu yini. Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesithe kwazwela olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.